Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 amabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abathiwa yibo ababumbe ibandla elizakhokhelwa umkhokheli wenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet umnumzana Strive Masiwa bayelandula lokhu.
Maybe baya ngalokho ukuthi ubathembi kuthembisa utshintsho entweni ezihlukeneyo, but thina on the ground asikakuboni konke lokho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ubehambe kwele China labantwana bakhe kunye labangane babo kuhambo oluzabiza imali edlula izigidi ezimbili zamadola.
Ekushisweni kwethu phansi ingqondo zethu zasazitshela thina abantu especially obaba ukuthi umama kumele athathwe. Umama kumele athathwe so that you become owned by someone. Xa ungasathathwanga ungaonwanga ngomunye umuntu isithunzi kasikho.
Kambe abesifazane udubo lwabo lungaba luvela ekadeni lapho ababemele bazigoqe emkulwini bengaphakamisi amakhanda na? Abasakhulayo bona bathi lo ngumnyaka wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye abathiwa yibo abasungule ibandla elizakhokhelwa ngumkhokheli wenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet umnumzana Strive Masiwa bayelandula lokhu. Kulembiko esabalale enkundleni zokuxhumana izolo ethi namhla kulomhlangano wokwethula ibandla elithiwa United Movement for Democracy elizekhokhelwa nguye umnumzana Masiwa namhla emhlanganweni lentatheli zindaba. Limbiko ithi umhlangano lo uzenzelwa eMedia Center eHarare. Kodwa abanye abaqanjiweyo ukuthi basebenzela ibandla leli balandule ukuthi uMasiwa ohlala eSouth Africa uzalikhokhela. Akusiko kwakuqala ukuthi uMasiwa athiwe uzakhokhela ibandla lezombusazwe, kodwa yena uhlala elandula imbiko enje esithi kasoze angene kwezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ubehambe kwele China labantwana bakhe labangane babo. Lokho kuphume emfanekisweni esenkundleni zokuxhumana iFacebook leTwitter etshengisa omunye umntwana kaMnangagwa elabangane bakhe abathathu. Kodwa emaphephandabeni kakhulumende kunye lomsakazo weZBC kwethulwa umbiko othi uMnangagwa wahamba lequla labaphathintambo bakahulumende abalichumi labasomabhizimusi abangamachumi ayithoba minwembili okwabantwana akuzange kukhulunywe. Kubikwa indizamchina ayiqatshayo umongameli Mnangagwa kwele Switzerland izabiza imali eyizigidi zamadola ezimbili lengxenye yesigidi i-$2.5 million. UMnangagwa wathi egcotshwa watshela isizwe ukuthi uza kwehlisa indleko zikahulumende. Kunjalo nje uMnangagwa ubikwa ephumelele kuhambo lwakhe alugqibe izolo ngokusayina izivumelwano ezimbalwa eziyimali edlula amadola afika ibhiliyoni elilodwa. Abanye sebesithi uMnangagwa kehlukananga lomnumzana Robert Mugabe ekuchaphazeni imali yesizwe. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo osiphe imbono yakhe ezimele.
Uyazi mfowethu kukhona isayinge eyakhulunywa ngu-Einstein, definition insanity is doing the same thing u-expect ama-results are different. Njengoba utshilo, if uMugabe wakwenza lokho for isikhathi esiningi la iChina kodwa kukho okwaphumayo okwaphumelelayo, ngambe yini sivile singayitsho thina ukuthi this time around kuzoba lomehluko ngoba ekuqaleni umgabe lo mnangagwa abahlukananga into eyi-one nje nabantu abasuka bonke kudala from 1980 ngale government yabo. AmaChina siyazi ukuthi into eyi-one ayifunayo azifunela ama-resources eZimbabwe, ama-minerals. And in most cases, masibhekisisa kwamanye amazwe sizwa ama-complain okubana even imisebenzi yakhona ama-China agcina eletha abantu babo ukuzosebenza lapho. So ama-megadilo nalawo ungazibuza ukuthi kahle kahle ekugcineni ma ukuthi liqiniso ayenzakala azobhenefitha bani. If ingasoza benefite abantu izizalwane zeZimbabwe ngemisebenzi and njalo nje futhi siyazi ukuthi from into nje izana isebenzisayo masukuywa kuma-election ukuzama ukuthi ihoodwinke abantu bayivotele ngokukhuluma ngendaba zamadilo nala amakhulu le-China. And njalo futhi siyazi ukuthi njengoba usho ukuthi i-memorandum of understanding, i-memorandum of understanding akusinto really ongathi yi-deal ngoba akusiyi-agreement or i-contract esayiniwe nje, isivumelana nje sokuthi okay siyazwisisana ukuthi sizozama ukuthi senze into ethize lethize, akusinto econcrete esingathi ngempela imali yakhona iyeza. Thina sibona nje ukuthi izami isebenzisa lokho the same way ehlala isenza ngakhona ukuthi masekuyiwa kuma-election yenza ama-promise afana lalawa ukuthi ithole ama-votes and then after that kungabi la nto ephumayo.
Manje nxa kuyukuthi umnyaka usiyaphela lo kungaphumanga lutho kumadili wona lawo ukuthi wasayiniwe, kuzatshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa engaba njani kukhetho oluzayo olungasololo oluzayo oluyaba lulandela lokhu nxa kuyukuthi unqobile.
Well kunzima ukuthi umuntu asho ngoba okokuqala uyabona ukuthini sile problem thina njenge-opposition i-MT ngale ndaba eye-rigging yenziwa ama-election eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi uMnangagwa uyehlukene lo mongameli Mgabe ngoba nanku siyabona uyemukelwa ngamanye amazwe abathi bona bafuna ukuqala bebona ukuthi ukhetho luzaphuma njani, luzaqutshwa njani. Uyehluleka okufana lokamgabe yini khona okwama-memorandum of understanding njengoba bona bememukela?
Akhona amazwe esaziyo ukuthi even layo uMgabe njalo bebememukela noma kusaziwa ukuthi umbuso wakhe eZimbabwe kule element of illegitimacy. And uMnangagwa laye mina ngokubona kwami even uwesi yena ngoba wathatha umbuso ngekhulu. So laba abamamukelayo mhlawumbe bamamukela just because bekuzonda uMgabe lezinto abezimela and uMnangagwa njengoba ethembisa izinto eziningi esingakaziboni zisenzakala on the ground, maybe baya ngalokho ukuthi uthembisa utshintsho entweni ezihlukeneyo, but thina on the ground asikakuboni konke lokho. So kunzima ukuthi ngazi kahle kahle ukuthi la mazwe amamukelayo amamukela ngayiphi ibasis yokuthi yini ayenzi leyo ababoni lo mehluko from the way ayesenza ngakhona esaselo Mgabe, ngoba thina izizalwane zeZimbabwe asiwuboni umehluko.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ekhuluma lapha ezimele. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDCT libikwa lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende. Leli bandla lalithe alisoze lenze ukhetho lwama-primaries lapho okulomuntu oyedwa ofuna ukuncintisa. Kodwa ukuxokozela okukhona sekutshengise ukuba
ama primaries azaba khona indawo yonke. Leli bandla lalithe ama primaries awasoza yenziwe ngoba ayandise ukuthiya abantu sebezondana phambi kokhetho lesize. Kunjalo nje ibandla lezanu PF liqhubeka ngohlelo lwalo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Omunye wabo ngumnumzana Believe Gawule yena odinga ukuncintisa imele leli bandla ekhethweni lokudinga umeli weTsholotsho North edale lePhalamende. Umnumzana Gawule utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi kunengi afuna ukukulungisa kulesi sigaba alubana ethe wanqoba.
Ewokuqala engifuna ukuthi ngikuphuthe nxa ngingene ehofisini leyi yikuthi ngibone ukuthi ngiyalungisa indaba yedaria amadamu amakhulu sibe sesenza le nto ze-irrigation ngoba into esilazo lezo ekokhona ukuthi simaintaine kuphela amadamu ethu la labocijima dam silungise yonke lamakhanala ayiwahambisa amanzi ngale ngingafikisa amanzi ebantwini bese sincedisana lazinye indawo lapho kungavele khona kulele amadamu alola kuhamba khona amanzi yabo kugwabazabuya kuhambe kubunjwe amadamu ngezinye indlela abantu bayenelisa ukuthi balime kutholakale imibhida abantu bathengise le mibhida naleyo azuze le mali bese sikhangela-ke ukuthi isigaba sethu sithuthuke kuqakathe ukuthi siqinise zemfundo ezikolweni lapha ngokunjalo sinanzelele ukuthi abantwana abaswelayo laba sebanakekela nezintandane siyazinakekela zisihambe isikolo ezingalabazali ezingalabantu abazikhangelayo ngokunjalo kumele siqakathe ukuze isizwe sithuthuke kumele siqinise kakhulu imfundo abantwana bafunde siyenelise ukuthi sidale umumo wokuthi abantwana bayafunda baze beyephutha izifundo zabo bethola ukuncedisa njengoba silama-resources njengoba ngithile ukuthi izintandane singazikhangelela lapha lalaphana isigaba sethu sinothile kakhulu sile thimba yethu ithimba yethu leyana sibe sesenza indawo yokuthi siyabe nxa siwe esigabeni laphana ithimba yethu leyana kumele iprocesse khona ngalesi gabeni sidale imisebenzi ebantwana i-campfire program le idala imisebenzi yabantwana nibethu ezigabeni khonakale njalo sibe sesiba lesenitsha enele ezikoleni zethu ephuma kuthimba yena leyi yabe iprocesse ezigabeni abanye bethu beyenze sithi le thimba yakhona kunengi-ke engingakubalisi esingakuyenza ikakhulu ezigabeni zethu sisebenza ndawonye lezakhamuzi isisebenza sincadisana sifake umqondo wethu ndawonye kulokho siyabe sikutholile sikhangele ukuthi ngesikhathi kuyini okuyabe kuqakathela ukuthi sikusebenze sincadisana lezakhamuzi.
Abanye babo uGawule bengazibuza ukuthi uGawule wake waba lilunga ledale lePhalamende kodwa kazange akulungisise konke khona okwakubalisayo kathesi uza kulungisisa njani, ungabaphendula uthini la?
Ababengazi lokhu ukuthi kulezinto eziningi esazenzayo esigabeni ngakuthemba balutshwane kodwa kwesami isigaba abantu bayakwazi ukuthi ama-development ama-projects ala khona ezigabeni alezandla zami amaningi kakhulu kodwa ngeqiniso sasiwayenza yikuthi sasiwayenza sihlangene le kumbe ngithi amanye akhona hayi phansi ku-ground ngangikhona mina ngisenza umsebenzi omningi sincedisana nobaba uJonathan Moyo ama-development projects amaningi esawayenzayo ngingakubalela ukuthi le mali ye-CDF ngendlela engayisebenzisa ngayo akula ward engazange ibenefite kumali ye-CDF mbala from i-furthest ward ward 4 ngali furniture kobodikuti kwezikolweni emafurniture kobompanedziwa kobodlamini kobosamahuru kobokhumbula kobophelandaba le migodi esayenzayo phakathi kwezigaba lapha esayeyikhiphayo imigodi efika 4 ngaphinde njalo ngafaka imali yokuqedisa iklinika ye-chitachawa lokusungula iqukuqwakhiwa kweklinika yejowa izinto zonke esasizenza ngemali ze-CDF kodwa okunye kwakhona esakwenzayo sayinishethe uhlelo lokuqalisa ukuthi silungise i-campfire ihambe ebantwini kwaba lokunye nje okuqakayo ngalezo sikhathi kwaba lezinye ipolitics ezangenelayo ezithile kodwa saphinda sazimaneja futhi ipolitics zakhona le ndaba yecijima dam ngabumba ikomithi eyayiqondane necijima dam ukulungisisa icijima dam nedaria ngayibumba ngomnyaka ka-2012 kodwa ngokuswelakala kwezimali ntungamele saba lama-plans kodwa imali yakhona ngoba ngasikhathi alilizwe laliwomile kunenge sakuzamayo kakhulu kodwa sayishilwa yimali engithi kathi sengokuhamba kwezikhathi ngikhangela ngani moyana umkhathi ungani usuvuleka mbijani anganomumo welizwe uzaba ngcono umumo wezimali bengela amadona la ngasihawukela lawo angenele singaba lokunye kwakhona okubili okuthathwa singakwenza sindawonye lezakhamuzi zakithi okunye kwakhona engakukhohlwanga yikuthi ngingumuntu wokuthi i-corruption ngithe ngisikhathi ngisehofisini lapha ngilwise kakhulu i-corruption ngaklina le mahofisi nge-corruption yayikhona izakhamuzi zakwathi ziyakwazi khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule odinga ukuncintisa emele ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ummeli weTsholotsho North edale lePhalamende. abasakhulayo bavuke ijumo kwezombusazwe lomnyaka okuzenza banqintise kuzikhundla eziningi kwedlula yonke iminyaka. Lokho kulandela ukukhethwa kwamnumzana Nelson Chamisa oleminyaka engamachumi amane ukuba umkhokheli webandla le-MDCT. Ibandla leZANU-PF lona lithi kusigaba sinye selizwe kumele kube lowesifazane osakhulayo oleminyaka engedluli amachumi amathathu lanhlanu. Kwele Botswana kukhethwe umphathintambo oleminyaka engamachumi amathathu lanye kuphela i-31. Sixoxe losakhulayo uTsitsi Tshirayi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela iZimbabwe iphethwe ngabantu abakhulileyo okweminyaka eminingi kakhulu, abantu abasebesibonisile ukuba bona behlulekile, sikhangela from i-age group eyangena uRobert Mugabe, ukuthi uRobert Mugabe laye wathi kungena esikhundleni labantu bakhe babengabantu babesegatheni oluncane, babengelayo i-experience, bengelayo njalo bengela ulwazi masikhangele intweni zokunjani zokukhokela ilizwe. So ikho-ke mina mbona ingathi ma sikhangelela abantwini abasegatsheni oluncane, ku-right sibili ukuthi sibakhokhele, sibabone, sibayemukele ma befuthi bafuna ukunjani ukuthathela ilizwe phambili. So angeke ngisho ukuthi abantu abakhulileyo akumelanga sibaqakathekise, hhayi, labo kumele kufanane, kumele kube uhlangane ukuthi kube labantu abakhulileyo, kube labantu abancinyane. Thina esikwalayo ukuba kube labantu abakhulileyo kuphela abakhokhela ilizwe. So nxa abantu abasegatsheni oluncane bevuya besithi banjani, sebelolwazi labo sebefuna ukukhokhela ilizwe phambili, njalo balolwazi masikhangele entweni zokunjani zokukhokhela ilizwe, kumele labo sibayamukele, behlangane lalabo abakhulileyo, besebenze ndawoni ukuze ilizwe lithathelwe, likhokhelwe lisiya phambili.
Siyasizwe abanye abathi bona abasakhulayo abamelanga bephiwe izikhundla ezifana lokukhokhela ilizwe kumbe ukuba ngamalunga edalela ephalamende, ngoba kulalokhu okuthiwa ngesilungu yi-maturity, ukuthi umuntu uyabe engakakhulisisi engqondweni lapho. Ukubona njani wena khona?
Nalokhu ngiyala kakhulu, ngoba njengoba nishilo ukuba nxa sikhangele ilizwe lethu labantu abaqala ukukhokhela ilizwe, abantu abathatha ilizwe bhamu besithathela abantu ababesincindezela abalungu, kwakungabantu ababancane kakhulu. Singakhayela i-age group yabantu bona laba abasuka bathatha ilizwe, omjuru wonke labo Mnangagwa babengabantu ababesegatsheni oluncane kakhulu, babengelalo ulwazi, babengelayo i-maturity le esikhuluma ngayo esilungwini okukhokhela, eyokuthi bekhokhele ilizwe. Kodwa yibo abantu lanamhlanje esababonayo ukuthi behluleke. Kho-ke mina mbona ingani i-maturity ayisiyo into esebenzayo.
Abanye besithi abasakhulayo bagcwele enkundleni zokuxhumana lapho Facebook labo Twitter, kodwa nxa sekubuya ukuvota abajabuleli ukuyavota, abavotayo ngabemakhaya abagcina bewinisa iZANU-PF ngenxa yokuthi bona baphonga ukukhuluma nje beloba besebulenjini. Ukubona njani wena lo?
Lokho liqiniso sibili mnumzana Chris, angeke ngikwale sibili ukuba baningi abantu abasegatsheni oluncane ababhizi bexokozela njalo bedlala lapha kuma-social media kubo-Facebook, njalo balenkulumo eziningi kakhulu, bayanelisa ukukhuluma, kodwa ukuthi maso kuyisikhathi sokuvota abalasineke, njalo abalafuna ukuthathela ilizwe phezulu ngokuyavota. Lokhu-ke ngingathi yi-problem elizwe lonke jikelele, njengoba thina sisiba ngaka, mina ngile minyaka engu-28 sengizele ngabona ukuba sukusela kudala indaba ye-politics le indaba yokhokhela ilizwe ibiyindaba yabantu abakhulileyo kakhulu, ibiyindaba ekade ibonakala njengokuthi indaba yabantu abadala. Yikho ukuthi sitshintshe ingqondo zabantu abancane basegatsheni oluncane, even from abantwana abale-18 years, ukuthi sibafundise ukuba hhayi sokumele sisuse iindaba zethu ku-social media, sisuse iindaba zethu zokuxoxa kubo-WhatsApp, sisuke siye kwenza. Yinto efuna imfuqo kakhulu, asonto elula kakhulu ukuthi sithatha abantu laba sibayenze ukuthi beqale ukufuna ukuphatheka endaweni zelizwe. Kunzima kakhulu, asonto elula, kodwa siyabona ukuthi ngenxa yokuthi kuma-platforms lawo ku-social media yindawo ebaqala khona, okuqala khona inguquko, yikho sebeqala khona ukutshintsha le ngqondo zabo, le mqondo yabo sitshintsha, sebebona ukuba hhayi lokhu kumele kwenze kanje. So I mean ama-platforms lawa yiyo I think a-right kakhulu masikhangele abantwini abancane.
Alo-ke ngosakhulayo unkosazana Tsitsi Tshirayi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas ngapha kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abesifazane bakhala ngokuthi abaphiwa ithuba lokukhokhela kwezombusazwe njalo kabasekelani bona ngokwabo. Kodwa abanye ngabathi ilizwe leZimbabwe vele lisakhatshana ukuthi libuswe ngumuntu wesifazane. Kodwa phansi kwesivumelwano seSADC kumele abesifazane babe ngokuyisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini. Zonke kuzonke izindawo lapho kulokhetho khona izivalisa ezedalele parliamente la kuma council. Kuzwekazi leAfrica linye nje kuphela ilizwe elenelisa ukuba abesifazane bedlule abesilisa leli kungele Rwanda. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane inkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ngesikhathi samakhiwa thina sasihamba sisiyalima emashinini omama sigcina abantwana obaba befunda besebenza besiba le-income besiba independent ezintoni zonke ababezenza thina sabe silokhu sithathela emuva. So i-patriarchy society yiyo esihluphayo eZimbabwe. Even kwesinye isikhathi mina ngokubona kwami umama eya uyabe enalo ulwazi ekhaliphile kuzezwa abantu besithi hhayi lo umsebenzi ofanele obaba kumbe hayi isikhundla leso akumelanga ukuthi umama abe mini phambi kwabantu, kumele ukuthi ubaba abe nguye omayo phambi kwabantu. So khonukhwana savela savela lakho emva ku-history yethu akukapheli. Labo mama bakhona abanye abathi nxa bemkhangela umama emini lapha kuthiwa hhayi singeza ke simkhethe ngoba ngumama. Maye nxa sokuthi ahlangane obaba beni besithi hhayi umama lo singaza simkhethe ngenxa yokuthi ngumama, bengazange bakhangele ukuthi umama lwana ulama-qualities or qualifications bani for that job. I-qualification yakhe before anything else ukuthi abe abalwe for ulutho i-qualification yakhona ukukhangelwa njengomama. Ngibona ngani yikho lapho esileke inkinga khona.
Siyasizwe abanye besithi umuntu ongumama nxa edinga isihlalo engayendanga akumelanga akhethwe, kodwa siyabona obaba bayakhethwa benjalo bezinsumbelume. Ungathini wena ngalo?
Mina ngibona ngani isizathu esisono sengikhuluma ngaso sivela kiso ku-patriarchy society esakhulela kiyo ukuthi ubaba has always been umuntu ophambili omele aphakanyiswe into zonke zingenziwe zenzwe ngubaba. Ngekhaya nxa kungela mali yokubala ukuthi abantwana bahambe esikolo kuthiwa hayi yengena kuhamba umfana ngenxa yokuthi umfana uzahamba edinga umsebenzi. And the assumption yakhona lokho yikuthi umntwana oyinkazana akadingi imfundo ngoba uzahamba ethathwa nguzibanendi. But ukwenza lokho ayisiyonto yomuntu wonke. Abanye abantu bayakuthola, abanye abantu bakabakutholi. But akulo mehluko phakathi komama othethwe lomama ongathathwanga. Bonke ngomama, they have the same instincts zonzane zokuba ngomama. Umama ophethe umuzi wakhe laphana othethweyo, lomama ophethe umuzi wakhe laphana ongathathwanga. Sonke siyafanana, sikhangelwa ngendlela efananayo. Kodwa ukuthi nibe sengisiyadelela omunye umama ngithi mina ngenxa yokuthi umama lona akathathwanga, akasozenze kuhle lo umsebenzi awuphiwayo. Ngabona yikho khona khona vele ukuthi i-society yethu le ndlela esikhuliswa ngayo labantwana abangabafana nxa bekhule ezindlini baphathwa njengabantu abaphezulu abaphakemeyo kulabantwana abangabafana. So kulabantwana abangamankazana, sorry. Ukuthi umntwana oyinkazana angaze be efunda laphana esikolo athathe unumber 1 ubhuti wakhe ngalo athathe unumber 45 ubaba khonakhona akakutsho lutho ngekhaya because umntwana lwana othethe unumber 45 ngumfana uzaphiwa ithuba lokuthi afunde ngenxa yokuthi ngumfana. Njalo nokuthi nxa ngingasathathwanga kusociety yethu esikhangelelwa kuyo abantu babona ngathi kulolunye ulutho oluvi ngami kodwa akayisilolu lutholubi kathi nxa ubaba engathathanga babe lokungubaba sikini babe lokutabona baba moyo bemthakamisa kodwa umama nxa engathathwanga nxa uthe mathanda yethu ekususweni wethu phansi ingqondo zethu zasazitshela thina abantu especially obaba ukuthi umama kumele athathe umama kumele athathwe so that you become owned by someone nxa ungasathathwanga ungaonwanga ngomunye umuntu isithunzi kasikho bayasikhupha abantu ukuthi hhayi lwana kathathwanga yinto okumenza ukuthi angathathwanga uyini but nxa ubaba engathathanga asidingi ukuthi owenza ukuthi ubaba lwana angathathi kuyini.
Lo-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Idolobho lakoBulawayo lezigaba zonke jikelele zeMatabeleland yizo ezilabantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Idolobho lakoBulawayo lilabavoti abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amane i-400,000. Kuthi idolobho leHarare lalo lithiwa lilabantu abalutshwana ababhalisayo kodwa bayisigidi esisodwa lenkulungwane ezingamachumi amathathu i-1.35 million. Ukuze sizwe ukuthi kanti vele kuyini okungaba kubangela ukuthi kubhalise abantu abalutshwana kangaka ezigabeni zeMandebeleni, sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Zenzo Nkomo endawonye lomnumzana Roger Jele osakhulayo ofuna kuncintisa edinga isikhundla sokuba lilunga ledale lephalamende ephansi komanyano MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Yeah, obviously yikho bona sizama lathi ukuthi sithathe uzibuso lo from iZanu-PF because maybe the other contributing factor esingayinanzeleliyo, the reason why inumber lezi zizincane, there are basically two main reasons. The first reason ukuthi abantu bemathebeleleni siyakwazi ukuthi akula msebenzi la iningi langkhona lachapha la eGoli. The second reason abantu baba affected issue from dated back from issue yeGugurawundi whereby abantu bachiselwa izithupha zabo okuso kwenza ukuthi thina abantwana babazali laba babulayo ngesikhathi seGugurawundi siyehluleke ukuthola ama-document. So nxa ingela document kutho ukuthi anyike ngavota anyike ngaregista ukuvota. So the main contributing factor ukuthi ungakhanyela inumber yabantu abangela maphepha akwanileyo sibalisele ama-birth certificate up to isithupha emathebuleleni baningi kakhulu. So that's the other reason enye eyenza inumber le ibe ncane. But thina yikho sisithi hayi sifuna ukubambisana njenge-alliance ukuthi singene embusweni silungise ama-irregularities wonke lawa khona. Because I can tell you ukuthi khathesi ungahamba emashonaleni, it's actually a taboo ukuthi umntwana wezini azafike ku-grade 7 engela-birth certificate. They will do whatever it takes even noma kungumntwana wafela ngabazali emncane, bamekhashe ukuthi uba ne-birth certificate. But i-system yeZimbabwe, it makes it even difficult ngapha emathebuleleni for people to get ama-documents. Let alone sesikhulile, siregister ukuvota sibe sesivota. This is why inumber yethu ihlala phansi.
Hayi, kulungile.
Yes. Inye futhi into babutshele ekhanya futhi benomthelela kakhulukazi koBulawayo. Sizakhumbula phela ukuthi kunabantu abaningi iZanu yabaphuca amalungelo okuvota ngoba kuthiwa abazali akusibo abangabobuzali eZimbabwe. So labo bantu noma ngabe kuwukuthi sekushintshile kodwa asikwazi ukuthi ushintsho lolu loyo mbiko ufikelele kangakanani kubo ukuthi bephakame bayorejista ngoba lapha bekhona iningi labo lalivele layitshela ukuthi mina angivoti uyabona ke njani. So nakho lokho kufanele ukuthi sikubone ukuthi kungenzeka ukuthi kube nomthelela ukuthi sibone particularly koBulawayo ngoba thina eMatnot singunumber 2 izwe lonke ukurejista. So kuyakhanya ukuthi ke kusho ukuthi kunento nyana thizeni ebeyimbangela ukuthi i-registration koBulawayo izibe phansi ngale ndlela.
Kumele nalaye sibili ubaba uNkomo because ungakhangela koBulawayo actually have got maybe because laba bathi bona ngama-aliens ungakhangela iloku ihleli njengesizindi isabalala webhayi kulama-residence abathi bona ngabemalawi but bona bezalelwe lapho. So those are the issues ukuthi uhulumende laye kumele azikhangele because u-constitution sabhala i-constitution enje khona umuntu ezilongela umzali walapha it makes him a Zimbabwean. So meaning ukuthi kumele avote but bona bathe bezorejistisa ukuvota initially bekube uyalisa khonoko.
Aloke umnumzana Roger Jele osakhulayo ufuna ukunqintisa idinga isikhundla sokuba lilunga ledale lePhalamende ephansi komanyano weMDC Alliance ebaxoxa indawonye lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo. Basidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.